Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kulwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ntemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye la amadokotela songezathiwa yesebexotshwa abangaka sebenisa abangaka, but thina lokhu asikwethu ngoba leli uhulumende unjaxa engafuni ukuthi alungisise izinto, thina sifuna ukuthi aboni.
Ngemva kweminyaka emibili abebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push, abantu bawungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimta zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngokumbuza ukuthi kuyini uZulu amele akukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sikwanise ukuplana loba kuyini esikwenza ngoba isiphi isikhathi. Yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhayeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity, ukuthi i-government yonangokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuya emsebenzini. Ikwesebenza ukukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo nalolukhangelwe lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu bese siya ku industry njalo sakangela kwana labo laba abe tourism abayibalethe foreign currency lobo agriculture ancediswa labo kakhulu
ugatsha lwe agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko
kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe yikho kuqakathekileyo siyakwazi ukuthi ngalesikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engane lo mkhosi omkhulu njalo sekufuze kwenzakala kade sekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance ayengasi imali ngoba ungananzelela kungakhwezi iholo zabo. Kuyaletha inflation eningi kakhulu because uhulumende e-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyafisa zikhangele ukuthi ziyenzakale.
Loke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezenotho ubexoxa icingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacithe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela ezikolo zeBabab Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwaya Dunya. Abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu iATUS ithi kufanele uhulumende alalele izikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubahile la kwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla seATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi babuyele ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenzeko ezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki phele lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kade ezivele akusanelisi okunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusanelisi ukuthi kukwaniseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawo ubhajethi udingadinge enye ukuthi uhambe. Hhayi asiqhubekeni siye phambili anxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libona ingane uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye, uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okunekwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sibongezathiwa ye sebexotshwe abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungisise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi umsebenzi siyawufuna sibili inkosi sithi hayi xa sesiqalisile ukuhambe emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right sisebenze singalandlala
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona ngoba sokuyindawo yokuthi abakhokheli wesikolo abone ukuthi abe le-arrangement angayenza ukuze umsebenzi wangkhona uqhubeke phambili ngoba akulalapho angathatha khona imali abanikelwani ukuthi abuye athini.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye utitsha wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathuzi kumbe ngowani ngoba ipay i-government ayi-employer ngamatiyathuzi. Labona bebelokhu zabalaba kutholayo. So into yokuthi bona babethona bena begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekuvukukuthi akuncedi. Abaphume egceke nje bezinto zabo abazisizwe bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona we are wasting our time.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Athuz ubeqoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegogwe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, izizalwane zeZimbabwe yole South Africa zithi selitshabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha umgabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqe umongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMgabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMgabe engekho abeZimbabwe labo bathi le yintokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula eyayikho khona ngesikhathi sikaMgabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo semutho lesi. Kodwa umgcini hlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana uNgabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovemba zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engupresident okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazo lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshe zombusazo umnumzana Zinzomoyo uthi phutha laba ngelokucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona ikuthi ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push. Abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasotsha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi nxa sekuphuma umgabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka njani, ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba abakhipha umgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa ngala plan nilakathi sekakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleka ekhaya, kusela lutho sekuwestern lesani isikhathi.
Isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ukuhlupheka kusiya phambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso ka lo wayengumongameli Robert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balandwa ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso ka Emmerson Mnangagwa.
Kodwa akisalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwi azahlalela inkinga zawo. So siza kulungisa lokho. It's not into a one day. Yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa uMongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMveli Ngqangi ukuthi angenele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBright Bridge izolo, abantu befuna ukuthisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalisenzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBright Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweRiot achaphisa isidumbu sikaMkhatshana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu mna bengihlengabenefita kuyo omntwana ozile namhlanje. Khanya kubo into kona iyasebenza ngoba namadeza sebapha thulo sesingaphiwa sibili 3 months. Into enhle seyithokozela
phele. Njani kustudio 7? Ngithanda lolo hlelo lapha elikhuluma ngumelusi ngise-Johannesburg. Bengicela umbuzele lo ubaba wethu Mbalo elithanda ukukhuluma naye lokuhlaziya ngendaba zase-America. Umhlaziyi lo ongwe-MDC sinyamkhohlwa ukuthi bathi mba igama lakhe ukuthi le nto engayitholi kahle ngendaba zase-America ezamasenetha lo befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama-political party ayi-2 kungelakufani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo-MDC, kulabo-ZANU, kulabo-ZAPU, kulama-independent candidate ama-political party maningi ngalapho e-South Africa. bengicela ngimbuzele khona
kule njani osakazi bo 7 ayi okwelalizwe kunzima kweZimbabwe abo 80s izanu yayishola izaphu ithola unkomo namhlanje sola iMDC ayi izanu siyehlulekile manje kwaze kube nini khala neopposition party nayo ingazibona sehluleka ikhala neopposition party yayishola izaphu kwathi after izaphu kweze iMDC sithola iMDC yona yiyo zehlulekelayo izanu sense kubusayo hayi khona kulungile umchazi afi
ngiyama recorded da mase wafaka le avula yini cha kuza ngoba ngiyashaka every time ale vula kube yi number ye wrong sibe wazi ninjani kodwa msakazi into yenze South Africa isizizo uhlungu lati kakhulu ngoba esiphila nzima
hey njani wanti studio 7 uyaphila ha mina tuli yamanga isele uzwa abantu bakhuluma bathi hey wathi wathi nanga hey wayenza umnanga ubuye lapha vele ebekhona ngapho eSouth Africa uyilapha eSouth Africa vele wayeseplan ukubulawa umgabe so lina likuthatha ngapho ukuthi lidiye so vele wona amasotsha la vele ayazi ukuthi umnanga ngophuma egumbi into ecaphula amasotsha ena liyana engazange ukubulalana kakuba umgabe wahlala but iproblem uyowaqala indaba leyana so abantu bafuze banazele ezinye izinto iphathi lekhona isili MDC plus MDC yiyena ukuthokozana kuphi le MDC ifana le DA South Africa MDC Alliance
awuyabona mina le ZANU PF uma ingavusa ilizwe ngempela hayi ngiyabona ukuthi kona izinto ziyatshintsha ngendlela elobudlwangudlwangu ngakhona ngendlela eyenza ngakhona ngendlela etshontsha ngakhona ma ingavusa ilizwe leparty leyi kodwa abantu bakithi cabanga nje 40 years abantu betshontsha kuluthwa imali kubulawa abantu kuthunjwa abantu 40 years kukodwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthiwa khona bazovusa ilizwe bazovusa umnotho 40 years belutha imali kubulawa abantu yonke into isenzakala ubudlongudlongo bonke kade bebenza ukoze umuntu evuke ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima igovernment yeZANU PF isebenza nzima kuvuselela umnotho 40 years betshontsha awungitsheli ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo umuntu olengqondo umuntu waye esikolo angicabanga ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo manje nje sisekuhluphekeni sisedakeni ngenxa yabo bezinto ezizanu p f umnankagwa banabo lo mgabi lesiphatha amandla zezanu p f amaseyila la abayalele ezikhundleni belalela kutshontsha ugogo labokhulu labo
hhayi siyabonga thina abahlali base-South Africa ubaba uncube loyo bekuvele usikhahlameza kakhulu bezivele siphathwa njengamasela iy'gebengu khona ngake iy'gebengu zikhona vele kodwa thina esihamba ngokusemthethweni hhayi bekuhlukumezayo kodwa siyabonga khona kokuncane abakwenzayo ngobaba umnankagwa hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungile hhayi kuyehlula akubonakali nento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sethe wayenza pho-ke yikuthi ama-politicians bona uba besidla bacabangela abanye abantu noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana noma singamsusa nje sithichamisa buse kuzofana kungcono umbuso wabelungu
ndinjani bantu bakastudio 7 mina ngobulawayo elobhengula asazi kumbeni lina liyakhetha yini abantu abakhulumayo ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kurediyo siyacela bakithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo beke besidedele that befake enye iphathi ezakwanisa ukubana irane iZimbabwe ngoba sesithwele nzima shuwa siyalamba siyafa ngendlala thina eZimbabwe lapo
lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp siyacela-ke lisithumele imilayezelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola eminingi kodwa eminingi yakhona mide kakhulu chama 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku +1 202 465 0318
Ngemva kwamaviki ambalwa kuhluzisiswa ensitha udaba lokuthi uMongameli Donald Trump weMelika wayefuna ukuthi ilizwe leUkraine lidinge udaka angabhica ngalo omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo umnumzana Joe Biden andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini umgcini sihlalo wecommittee yeintelligence umnumzana Adam Schiff nguye okhokhela lolu hlelo
the essence of what the president communicates
kodwa uMongameli Donald Trump yena elokhu esithi uqanjelwa amanga uqale ukwethula ubufakazi ngowaye isiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni
someone who is I think performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention the very disturbing facts that came to his attention
uTaylor uthi kwabamgceke ukuthi uncedo lwalumele luphiwe iUkraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine yena uBiden uthi impela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe
he's indicted himself by his own statements
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department umnumzana George Kent. Omunye njalo khangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela eleMelika kwele-Ukraine unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ibandla lika-Trump elama-Republicans athi Akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa uMongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ngoba loluncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sen, Cherryo Cherryo Baby ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba Umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 National Budget Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.